nzima ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhangela ukuthi sisekunisweni izandiye bena ngwayo ngoba yebusayo yona ibhizi yakhampeni ikhampeni anjani uzayinanzela ukuthi balama programs engazokuthiwa hayi kule station esiyavulwa abantu esezesa bayabuthi abantu bayigcwala khona bana lokuthi abantu bayalamba first lady lapho khampeni izibo ebantwini ababheka abantu bayigcwala so izandiye ukhampeni ibhizi yalongakhala le sokuhla basokula le ezobule njini kodwa la apha ku local media babe busy bebe campaigner so ke kuza affecta kakhulu ngoba laba abe opposition bavele uzame kancane ukuthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho yena le COVID-19 so ke kule kulama chance aphezulu kakhulu ukuthi kuza affecta sibili imphumela election okuzenza ukuthi izani into zibe lula kiyo ngoba wena ngenxa yabuza is taking advantage of the situation
mnumzana Ndlovu ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama rally lokunye kungaphazamisa na impumela
mina kade ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume ngeelection ngizokudisappoint mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osho kwenzakala ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni kuma-election or ikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza so kunzima kimi vele nje ngiyakubona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibe ikhampena abanye bengakhampena sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplaine ecourt eranwa izanu ukuthi this was not fair icourt eranwa izanu bese idecida ukuthi hayi siyezinto zenu but ama-V11 and akuphi phelele lapho kukhutshekele phambili so inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened eyenza ukuthi bathi bona this time sesingena kwi-election sizowina
wena-ke mnumzana Sibindi uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akuthiwa
eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana layo ukuthi izano ilobugwelegwele obokuligama le-election lapho ophikisa njalo ngiyavuma ukuthi lanxa izinto zivele ziright zonke le COVID ingekho yikho abakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mina engingakutho engxenye leyo ndlela singathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani sitho njalo khona obugwelegwele bezwa izano buba-exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-afrika sesibe lababusa abanye o-arab moyi ngale kenya singabakhumbula ukuthi abadosa berika besenzani saba labo banda bemalawu ngakhamukuzibanda barika labezinenginengi ungathi ungenaala bezambia ungene ngale kubonyerele into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala so engakutho yikuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxa sisazi uNdlovu mbela ngathi izani yarika kodwa mna into abantu hayi singadangali engxenye futhi okunye okwenza ubona izani layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ngumakhansi sa siyavota kuthiwa kuvota abantu about 20% siya ku-30% kusho abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokusenza izani futhi bele upper hand so-ke mina I still say hayi uNdlovu mbela ukuthi izani yarika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yiwumbono wami
nanti udaba Ndlovu uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalokho
ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano amano awokususa abantu ababusa ngenkani ithemba lihle kakhulu but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate uyethi wena abantu yabona sebedangele manje abasafuni ukuparticipate yinto eyenzakalayo vele emntwini angathi uyazama ulutho ayehluleka ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile bese kusiba ne-apart bese sithi akuvote 20% kuphela and this is not right the thing is abantu ma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza akufuzanga ukuthi ifeyile ka-10 ingafeyila ka-10 vele ichance yokuthi izokuyiphikhe futhi singawasebenzisa amakhesi e-studies abo-daniel arab moye nabanye possibly e-environment zakhona zaye zingafanani asikaze sikuzwe lokhu okwemilitia le zanu le khona le kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka so ukuthi i-opposition parties ibilokhu kubheka so ngantu ngama-professional opposition parties ukuthi abo they just have to participate kwenza ukuthi bathole amadla khonapho but bekwazi ukuthi at the end of the day into le ivele izothathwa izame whether kune-covid umbaula covid sobese siyisebenza njenge-excuse nje i-covid asiyithiyeni i-covid sicabange ngama-in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use covid ourselves to to take over from ZANU-PF. I would see bese sicashanga ukuthi kuthiwe asakampenanga. The question is that follows it. If benivunyeliwe ukukampena, bekuzokwenza umehluko yini?
Yeah, nantu daba mnumzana Sibindi isikhathi sezingani sidliwa ngumangoyo ungathi fahla fahla usiphi imbono yakho?
Yeah, engakutsho ukuthi mina uNdlovu Mbela uthi izano kwesikhathi kulamanye indlela besikhathi ngama tactics ewasebenzisayo. Eyi tactic esegcekeni la ngaba singayinanzeleli izano iyahamba ivula ama political parties amane. Kholoko sengunanzela ukuthi sibili siyeqinisweni. Kuyindlela abayenza ngabo ukuthi divide iyectoring. UNdlovu sithi na uqathekela ukuthi abantu bangabambana kanjani. Engxenye istrategy ukuthi abantu abazamana nama ama political parties zonkamileyo a opposizana akazama ukudinga i common ground bake babe ndawonye.